Sika disenda wako VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzibandlela 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC mnumzana Nelson Chamisa uthi uzethula ngenkani amazwi akhe avinjwe ukwethula izolo. Sixoxa lomgcinisihlalo webandla lakhe.
Akukhulisa noumlotha kodwa kuqakathekile ukuthi kumele sidinge umnamlankunzi. Umnamlankunzi lo ozabuya asincedile ukuthi sinekulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi ledilipi ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqo ukuthi ilizwe salikhipha njani edakeni kube lula.
Kambe igqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu engaba iqinisile na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuya emsebenzini yena ekukhefu.
Mozambique akuna sidinga ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje u-ambassador khona ngani ubengasimela ngoba kula any decision yade mele yenziwe ngu-state president ekuyarepresenteni khona ngani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla lakhe liyale imithetho encindizelayo ngokuvimba imihlangano yabo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokwalelwa ngamapholisa uqhuba umkhosi webandla lakhe eMbare izolo lapho wabekhangelelwe ukwethulela uZulu umbiko omqoka ophathelane lesimo selizwe. UChamisa uthi seza kwethula lumbiko ngenkani ngolwesibili oluzayo. Umgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo ugcizelele amazwi kaMnumzana Chamisa kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okwakhathesi Dunga, singathula siyafa, singakhuluma siyafa, singatshengisela siyafa, kwangcono sithi sizamile.
Ngezinye indlela lithi okungayisikufa yikuphi?
Kakhulu akufele ongaseyiwa kungaseyikufa. Uphume etshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akumelanga sidle inyama ngoba odokotela bathi kuqakathekile ukuthi sidle amambatatisi lembhida. Akungitshele elizweni laseZimbabwe wena uyakwazi. EmaNdebeleni thina umhlabathi wethu ngokufuna inkomo. Namhlanje siyazana zaseZimbabwe kuthiwa singasadli. EZimbabwe lapha sasile nkampani okuthiwa yi-Cold Storage Commission eyayibulala inkomo eyayiyiyo number 2 umhlaba wonke jikelele yokuthengiseni inyama. Namhlanje sesitele ukuthi thina singa kodwa yena simbone phakathi kwendiza mthina elendiza emnyama esidla amangqina lesithwala athi thina sidle imbhida. Imbhida yangikhona le yathi sifuna afunde namagwili afuna siwadle nawo. Sizawalima ngani kasila manzi. Laba esithi balamaplazi balamaplotsi asithi balemgodi. Umgodi wangikhona uzawumpompa ngani ungenamagezi. Njalo ukuthi uyethenga inhlanyelo yembhida leyo imali yangikhona kayitholakala ebhenki. Lapha ngezinye indlela akade efuna ukutshela umhlaba ngokuthi uzasivulala sifuna singafuni.
Wona umhlahlandlela uChamisa afuna ukuwethulela uZulu weZimbabwe kuyiwa phambili. Lingasichasisela ukuthi umumetheni kahle kahle.
Hayi, singayichasisela kathesa ngithi uyazi ukuthi kumele lizwe. Nxa vele indaba isiphumile kungonakala. Kazifana lokuthi uPresident Peter Mutha angasa-addressi abantu ebazisa ukuthi ufuna benzeni. So sizanikela ilanga lakhe lapha zakhuluma ngezigalanga zaseZimbabwe lapho elizakuzakhona ukuthi umonite.
Umeli weMelika eZimbabwe uhlangane losaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamkhuthaza ukubana uhulumende kumele asungule inkulumo eziphatha uZulu weZimbabwe jikelele ezigoqela wonke umuntu kudingwe indlela zokususa ilizwe edakeni eliphakathi kwalo. Lingathini ngalinkuthazo?
Thina njengebandla le-MDC akunamcaba yithi. Lokhe savela kukhetho, silokhe sikhankasa ukuthi akukhulumisane umlotha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kumele sidinge umnamnankunzi. Umnamnankunzi lo ozabuya asincedise ukuthi sine kulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi ledilipi. Ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqothi ilizwe zalikhipha njani edakeni kube lula. Manje basebenzile. Usehambe waya kukhula izikhukhula zabameli abama kukhethe ngo-2018 badliwa njalo ngabana abalandeli babo ePhalamende. Yibo athi yena yibafuna ukuxoxisana nabo. Abesethiya uPresident Tanisa onguye owancintisana naye njalo kulobu bufakazi ukuthi waphuma namavuta amangaki. So lokhu kuyakhombisa ukuthi bavele bona ngabalaqinisa lokuthi bakhiphe iZimbabwe edakeni.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Igqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu wethule umbiko esithi okwenziwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ikwephula isekelo sombuso selizwe ngoba usephethe isikhundla sinye lomsekeli wakhe kukanti bekungafanelanga abasekeli bakamongameli bakhethwe ngasikhathi sinye ukuthi bazophisane. Izolo umongameli Mnangagwa ubese Mozambique lapho obekugcotshwa khona umongameli Philippe Nyusi. UMnangagwa uphinde wakhetha iziphathamandla ezizasebenza ehofisini yakhe uMnumzana Walter Tafumaney owayengowebutho kanye loMnumzana Gaja Mazithulela owezemfundo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezembusazwe uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ngingane kulokungathembani phakathi okuthize khona kasekusebenzeni yikho nje lokhu ebuya ethutha aze kwenza lokhu aphume simbone ebuya ekhithini ezihlangana le-Presidential Advisory Committee wala ukuthi ihlangane lo-Chiweng wabuya wazihlangana no-Minister we-Foreign Affairs we-China wabuya futhi waphuma elizweni esiyamelela ilizwe eMozambique lapho kugcotshwa khona uPresident Nyusowina ama-election eMozambique akula sidinga ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje u-ambassador khona ngalo bengasimela ngoba kula any decision yade meliyenziwe ngu-state president ekuyarepresenteni khona ngale. Presidential Advisory Committee o-acting president bengayibona kunyela problem. Le-ke China tinjiyele nzima kakhulu kuyo ngenxa ye-relationship ekhona phakathi kuyathiwenga China maybe kukhona kwesabeleyo ukuthi maybe kungakhulunywa or something asazi khona lapho.
Abanye bengathi ngumuntu osebenza gadalana ukuthi lanxa yokukhefu yabe lokhu efuna ukuphathisa.
Akusikho ngisho nje bami kudinga ukukhulisile yikho khonokho kungathembani. Nxa umuntu ekulive kayiphathe ilive yakhe ayihlala phansi sule aphumule ayenze ezinye izinto zakhe esendlini ukuthi nxa iphendule emsebenzini wasuzaqalisela lapho esiya phambili uthiya sisola ukuthi ukuthi abantu abasebenza labo ngabathembi angeke abathiye umsebenzi angeke abathiye ilizwe kodwa ngabathembi ukuthi bayihluleka ngabathembi ukuthi uyabesaba.
Ubona ingani ngempela kukhona okuzayenzakala kumbe ngabantu abacabangelayo ukuthi kuloko ongezwanani? Sesibonile ukuthi sokwedlula inyanga lezinyanga lokhu kwaqalisa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuchaya amanzi.
Yile supho lekhulu nakelesi wanti kungachaya ikhulu lohleziyo kasathembi ukuthi kuzakwenzakalayo. Especially kungachaywa ikhulu abachaya omunye ikhulu bese kusazaba kufaka esitulweni ngeke uphinde batheni. Ngake wathi kuchaya ikhulu sahlala sahamba njengoba sihlala sitsho sahamba kwaba le-transition kwayakhethwa-ke sokukliye of abantu bonke abayenza ikhulu bengabi lesandla kuhulumende elandekayo ngoba zilonge zikhona sabe kwifuthi lowo muntu ongele ayenze lokubona bakuchayela ikhulu.
UMnumzana Masithulela lo Mnumzana Tafumaney bakhethwe kuhle yini?
Ama-retired, abasuke ebuthweni asemaningi kakhulu kuhulumeni. emaningi akhumakhala yonke indawo uhambe retired general retired banivani abantu abasuke ebutheni bonke basebephathiliswa. So it means ukuthi ilizwe phela we are now a military state ngoba ibutho leselibusiliswa kele repairs esisothe ebibe zepolice ukuthi president ugadelele ibutho ukuthi ilizwe lirani ngendlela ibutho efuna ngayo. So ake kuzani abanye amazabazela ukuthi ama-civilian ngesiye kujuice number yabama-retired bonke laba abangena bezephathiliswa.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda.
Sike sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary uthi ngokwehlukana kwabo kumele aphiwe US dollars eyokondla abantwana ngenyanga, aphinde aphiwe le $25,000 ngomnyaka yokuyanwe ngumkakhe ngoba ethatha izidakamizwa. Kodwa uMary uyalalokhu esithi uChiwenga nguye odla izidakamizwa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi uBishop Eric Ruona wesonto ye-Anglican esigabeni seManicaland ubotshiwe izolo ngamapholisa eZak esetheswa icala lokuphambula imali ezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700,000. Limali wayiphiwa phansi kohlelo lwe-Command Agriculture kodwa yena ubikwa wayiphambula.
Okwamanje ke sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu, lisipha-ke imbono yenu eliyithumele ngemlayezelo ye-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sarbonan Basaz Studio 7, igama lami nguWilliam Umlilo. Ya manje ngikhuluma lani ngikwelapha kwele South Africa, engikhona ngokusebenza kodwa ekhamphuma enkayi kwasikhobokhoko. Mina ngicela ukukhuluma mayelana le simo sekhaya kakhulu ngemali, ukuthi siyakhala ekhaya abantu bayakhala laphana wonke umuntu nje. Imali le esayiniwe eyafakwayo ukuthi singasasebenzisi imali yakwamanye amazwe kodwa sisebenzise yona eyethu, abathi ngeyethu izimdola. Mina ngombono wami ngibona ukuthi kungcono ukuthi uhulumeni wasekhaya okamnumzana Mnangagwa abuyele asebenzise futhi i-American dollar, imali yakwele Melika, ngoba ungathi uyabona manje bayasebenza abantu ekhaya, yebo, kodwa imali abayiholayo bahola nje igama, ayibasindawo le mali. Izinto amashopo ziyadula ukuthi le mali abayiholayo mhlawumbe into ongazivala nje ezijengana empilweni ukuthi ziphilise umuntu azikwazi ukuthi zibe nelisi. Khobe ngithi mina ngombono wami kungangcono kubiselwe nje, kube bayacabanga ngcono becabange nabantu, kubiselwe yona imali yasikwele imali ukuthi buyisebenza lapha namhlawumbe le-rand kwele South Africa, ngoba bona labo abantu abaphezulu ezikhundleni basebenzisa imali yakwele Melika, bayisebenzisa imali yasekhaya, bajike lapho nje bathusela abantu bethu basebenzisa imali yasekhaya. Into eligama nje kuyafana nje ukuthi yithishu lana, imali engalasinto ma uyisemkambo yezimali. So zathiwe labantu bamabhizinisi ekhaya laphana babadonsa kanzima ukuthi yebo kuzothengwa ngayo imali yasekhaya bathengise ngayo, kodwa isikhathi esinesi kanti siyabuka siphila ngaphandle kwamazwe njengabantu bamabhizinisi laphana bathengisa izinto lapha kwele South Africa or eBotswana or kwele Mozambique. Ukuthi utshintshe imali yasekhaya evele inesindo esincane kwezinye imali yemkambo yemali, usiyathenga impahla efanele uzozithengisa elizweni kula amanye amazwe, kuba nzima. Dasoya uthole ukuthi amabhizinisi wethu wasekhaya amanye agcina evala, abakwazile ukuthi baphile mhlawumbe. Yibo uthole ukuthi into zakhona azithengeki, bazama ukuthi bethi kulingane imali abazoyithola lapha ekhaya manje mase beyitshintsha bekwazi ukuyathenga impahla abazithengisa lapha ekhaya mabethi bayabuka ngemali yasekhaya asinamali lapha liyana nje ngabiza into ifa lethiswe ngiphepha nje elibhalwe inamba mhlawumbe $20 ngeyimalini $50 kodwa ma uyise emkambo wezimali ufana nomuntu ongaphathanga lutho sekho into ngombono wami kube nje bayacabangela abantu uZulu babuyele futhi kule nto besiphila ngayo isikhathi besiphila ngaso kudala ukuthi kusetshenziswe imali yakwele Melika neranda kweSouth Africa mhlawumbe lalale lepula leBotswana yizo imali mhlawumbe ezingenza ukuthi ilizwe liphile njengale nto eyayenzakala ngo-2008 ngiyabonga.
Ngicela njani basekazi beStudio 7 mina ngapha ewange West Constituency ngeVforce under Chief Mvuthu Dube Ward izolo mbesechisima primary school ya amateacher bangile ngo-10 o'clock ekuseni bekhona abantwana bekhona sibili bafundisi bashiya bathi khona abantu abangicinga nini okwafundisa emakhaya ngoba bazafika lo nyanga ngoba bona bebefundile ngedlonga imali bengakhwelanga ngamna njalo bengihambe futhi echima ngihambisa amabhuku emntwana kwaba into efanayo amateacher babengu-10 njalo futhi bebhodabhoda nje bezihambela nje emaklasini lapha laphana bengafundisi akunzima ezikole lapha izo every ndlela secondary school ngokuthiwa ama-teacher ivumunye wade ehambile esikolo kwangale and also le namuhla futhi kuyemisa ukuthi abahamba kula teacher kwangale evuni ndlela sayikukhona namuhla ngapha eshishima primary school sisize ngoba thina ama-uniform sithengile amabhuku sithengile usa abantu abezi bafunde but ama-teacher bathi bona ihlonga imali yabo iphansi hhayi nzima lo nyaka
awu linjani izihlobo zami hesh I think lapha mina ngichallenge ubaba uGawule lapha akaphendulanga laphana umbuzo lowo kade ubuzwa laphana ngokubulawa kwenziwa abantu laphana ngoba nje esithi yena laba abe women rights bakhuluma amanga kabafuna ukuthi i-government yaseZimbabwe ilungise izinto izilungisa njani nxa abantu bebulawa akaphendulanga ukuthi abantu babulawa laphana uyavala bese ngibuya khona lapha uqina ngalokho khathi sesikolo nazo ziyavulwa amatitsha kaye esikolweni ngenxa yokuthi akula mali waye bengaqini bakhulume izinto ezinjalo bamele phela khona lokho ukuthi abantu bathole izimali ezeneleyo bahambe bayefundisa abantwana bezwani njani nxa kusifa imfundo kambeni ubaba uGawule kungabe ngabakha abantwana abakusituation yona leyo kumbe owakhe umntwana engutitsha esehola $30 kambe ukuthi yena ngabuzwa njani siyakwazi ukuthi yebo phela njengoba yena ekhona ngale duzane labo president udla kamnandi yonke into yakhe imthwebelele kodwa hamba phela khona ngale lapha vela khona umgwaqo kambe wona ukuthi right ngale ngihlala nisizwa ukuthi umgwaqo wakubo khona ngale ungamagodigodi konke khona lokhu kakubona umsebenzi ukuthiwona bekhuluma ngezinto nje eziyusilesi kulokuthi bakhulume ngezinto eziyusifulu yazi angikwazi ukuthi abantu bakithi kanti banjani okusizwisa ubuhlungu yikuthi ngumuntu owakithi kanye okhuluma izinto ezinjalo kamele phela ukuthi abantu bahole bathole imali eyeneleyo bahambe bayefundisa abantwana ezikolo khathesi izikolo zivuliwe amanye amatitsha kayanga izikolo akalayo imali abalayo imali bakhulumele ubamele phela ababagawuli ubakhulumele ubamele labo bathole ukuthi bahambe beyefundisa abantwabethu bedlile basutha bathole imali labo yokubhadalela abantwababo amafizi ezikolo konke lokho siyakudinga mina ngikhangelela ukuthi vele abantu bakithi ababe bekhona ngale phezulu simeleni phela likhuluma into ezizwakalayo ayikhona ukuthi liyabe lithona nje li-challenge ezinye izinto elizikhangeleyo ukuthi abantu bakhuluma iqiniso ngenxa yokuthi iqiniso alifunakali kuphela nje kuphela awu nkosi yami hhayi alike likhule abantu abadala alike likhule siyalihlonipha mpela siyalihlonipha. Hayi, imali uphahla lo okhulumayo esekhaburoni.
Siyabonga maluphahla labo bonke abasithumele incwadi zabo ze WhatsApp lilakho ukuthi lisithumele lani incwadi zenu imlayizelo yenu nge WhatsApp bakhona njalo kade besithumela kuhlelo kuFacebook. Siyazi ukuthi bakhona abakuFacebook. Ukhona uJerry Ndlovu uthi amavuko omsakazi uhlelo eZimbabwe yonke into inzima ngenxa yokuphatha ngolunya njalo ukufakana ezikhundleni ngobungane loba engasilungelanga leso sikhundla. Umnankagwa nethimba lakhe sebesenza ngalo asobantu abangasa iZimbabwe phambili ngabantu abafuna ukulungisa impilo zabo, akukho okunye. Ye, kutsho uJerry Ndlovu. Hayi, lilakho lani kusithumela imilayezelo yenu. Siyabonga.
Selizaqala idale leSenate yeMelika ukuthonisa uMongameli Donald Trump kulandela ukwethulwa kwamaphepha awe-impeachment. Izolo usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi uze wethula amaphepha akade emelelwe ukuthi luqale uhlelo lokudingisisa ukuthi uTrump engasuswa na esihlalweni, kulandela icala letheswayo elokuthi wafumbathisa umongameli wakwele Ukraine ngoncedo efuna ukuthi kucutshungulwe omunye wabadinga ukumncintisa kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo. Kunjalo nje, ibandla lamademocrats selilungiselela ukhetho lokudinga uzamela leli bandla kukhetho lukamongameli kulandela ingxoxo-mpikiswano yokugcina iqhutshwe izolo ntambama edolobheni le-Iowa ngaba yisithupha abancintisayo ukumela ibandla lamademocrats. Kuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, njalo waqala ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kulabo abancintisayo.
Well, I think sizobona ne-Iowa okuyiyona abazoqala ngayo emavikini ambalwa azayo. Usually Iowa yiyo edetermine-ayo ukuthi abantu abakonsider ukuthi ba-serious ngabantu yibaphi. So i-Iowa ilandelwa yi-New Hampshire, and then lapho sizobona-ke makuthi lo wine e-Iowa nguye futhi ozowina i-New Hampshire. Esikhathini esiningi ungawina i-Iowa le-New Hampshire, hayi kusho ukuthi abaningi baqala ukuthanda ukukulandela, ngoba kusho ukuthi babe sebebona ukuthi abantu abaningi bavumelana lawe. Then sizothi masekuyiwa kubo North Carolina labo Super Tuesday, lapho amanye ama-state wonke lapho ama-delegates avota khona, kula esezobona khona-ke kahle kahle ukuthi hhayi ngubani oseqhubekela phambili.
Kodwa vele ngalesi sikhathi singathi ingqongquthela ngubani?
Hhayi, okwamanje kunzima. Even uchairman we-DNC ama-Democratic Party uchilo ma evula i-debate wathi be-interview abembuza ukuthi ungasho ukuthi ngubani obona ungathi nguye ozophumelela. Watsho la wathi uyazi anyone ozokutshela ukuthi uyazi ukuthi ngubani ozophumelele ayokutshela amanga. So lama I think imvumelana naye ngoba ungathi bangothiki lobhanqi abaningi bakhona. So kungaba kunzima kakhulu ukuthi umuntu atshe ukuthi onguye ozophumelela ngubani kahle kahle.
Kodwa sesikhangela izimo zabo, ngubani ongamisana ngcono lo mongameli Donald Trump?
Mina ngokubona kwami uWarren lo Sanders balenkinga yokuthi basesandleni senxele kakhulu. USanders uwaposta kwezinye isikhathi ukuthi yena uyi-socialist. I-America ayizwani le-socialism. Into evele from kudala yayilwiswa i-socialism, communism. So anyone ozi-associate lokuba yi-socialist, I think ama-chances akhe ukuthi convince ama-Americans amaningi ukuthi amvotele ayancipha kakhulu, ngoba in general ama-Americans i-socialism abazwani la. So uBernie lo Warren, because of that ngibona ungathi kuzoba lohlupho ma ukuthi bangambhithi uTrump. UBiden ule good opportunity ngoba ule experience enkulu kakhulu especially ku foreign policy and njengoba sibona nje uTrump futhi wasifaka empini leIran so into enkulu kakhulu ebikhona ku debate lapho so umuntu ofana lo Biden I think uyaphila kakhulu ebantwini abaningi ngoba ule experience plus also being vice president ka Obama Obama wethandwa kakhulu ngabantu abaningi abamvotela kabili ukuthi abe ngupresident so uBiden I think ule name recognition plus ukuthi ukuwasebenza lo Obama plus le experience alayo mabantu bengawukhangelisisa sobhekane yena lo Trump I'm sure Biden angambeat to Trump kodwa we can't write off abanye abafana labo Klobuchar labo Pete Buttigieg
isehlakalo se-Iran lese impeachment ubone ngani ungambisele emuva uMongameli Trump kumbe hayi usekelo lakhe luyahlala lunjalo
impeachment ivele simbisele emuva ngoba wokuqala impeachment ngathi Spain lesana esingaphumiyo ungazi ukuthi washe kanjani ungazi ufake ibleach enjani yi-stain esipermanent leso so uTrump forever uzowaziwa njengopresident owa impeachwayo that on its own I think kumbisele emuva olwe Iran lolulala uGeneral Suleimani lolu lalo lungathi luyinkinga ngokubana kazanga consult iCongress and ungathi akakacaci kahle ireasoning yakhe ukuthi ukhetheleni isikhathi leso sokuthi akwenze so abantu abaningi babona ngathi ukwenze ukuthi adivate ingxoxo asuse ingxoxo from udaba lo impeachment lolu akwenzela ukuthi abantu ba focus edabeni lo debate ishifte to udaba lo security lempi lani lokuthi yena uzithi u-strong aka wenza ama decisions a-strong akafani lama democrats a-weak ki impeachment of course iyaqala sizwile namhlanje u-speaker Nancy Pelosi o-house announce ama managers celebrate ukuthi ba hand over ama articles of impeachment to i-senate so I think kuma emalangeni azayo la i-focus izobe ku-impeachment ngibona mina kwizinto ezi-negative even though yena maye-Twitter uthi kuzomnceda kakhulu ngoba abantu bazobona ukuthi yi-witch hunt noma yini le ayibiza yona impeachment
lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia khonapha kwele Melika.
Hello? Hey, I church office yini? Yiti kusa church office yini? Akuna problem, befunga ubuza ukuthi lingaba le church efone lomlomo omncane yini? Kathe church office le church yani? Oh, sorry my sister, we sithi uya church ama phone. Okay, fine. Ciao.
Kati vele church office kuchajwani ya yabuza insizwa hayi yasigqibela ke usihlelo lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo 7:30 kumbe isikhathi sinye ngo 6:30 ekuseni kusasa igama lami ngu Chris Gande libe lelanga elihle.